Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngesonto mhla ka 2 kuMabasa 2023 Mokips Tube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhla ka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination ukusiketha abantu ke abanganominatewa ekhansilini edalela parliament njalo zasimela engumongameli.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazelimela kukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khonalokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luzakwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu ukhangelelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhla ka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination ukusiketha abantu ke abanganominatewa ekhansilini edalela parliament njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu 1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye kuvetting. Nxa ivetting ingaphela bese sibuyela ke esikwesikathi ke ngama-validation lapho sabe silama-citizen caucus abantu abanominatewayo bekhankasa ke labantu bethu abakuma-street yele lama-different sectors azabe nominata. Qeda khonapho bese sakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakhandidate azamela ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatshiyeneyo ingcitshi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kwinhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kuma-politician ukubana yenzwe ngabantu aba-independent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo libakhethe njani?
Ngabantu esibakhethileyo esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bamelela ke ama-values e-democracy, bamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lokhetho ke olusobala, ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity, ngabantu ke abangama-experts. Uzabona ukuthi abanye ngamaloya, abanye ke ngamadokotela ke, amanye ke ngabakwi-civil society ke, abanye ke ngabantu abavela ku-labor movement, abanye bavela kuma-communities anjengama people with disabilities. Uyabona ke abanjalo ama-experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abasinceda i-process.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi lapha ngazana kuqhutshwanga kuhle, ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama-dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza ukubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eparlamenti.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani kulo mthetho, kumbe liyaphonga ukucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi, kulo mkule sizakhipha i-template yethu yezabilandela oyiyoke umthetho yola ozabulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla, kambe usizobe khona neyini nxa sebesusiwe konke nabantu.
Hayi, akula umuntu ozakona ngoba wonke umuntu ungena ku process esayinile evumile ukubana yena ke uzimisela ukulandela ukuzaphuma ebantwini. So, wonke umuntu bound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhetho.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi la sifuna ukuthi angene ukuthi ancintise kukhetho emele i-CCC. Yamenzana umuntu onjalo?
Hayi, umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.
Umnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufana zakhona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxe yabantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho-ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana lakhona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla. Into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe, abesenqotshwa besithi hhayi nqotshwa ngokuhle, sefuna ukuthi afake ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani khonokho?
Ye, nge-politics eZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufakwe ubani. Bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So-ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-CCC ama-institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani ngoba sokumele bathi uZulu kalulungi. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho, yikho lapho kulohlupho khona kwawo.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza, kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiba amakandidate, abadliwayo bazazi bengamakandidate, abawinayo bazazi bengamakandidate. So-ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kuyinto khona.
Pokala sozilibhidlike ibandlele.
Kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisithi ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu ukudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujatshulwa kusechiwa, kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngobuciko.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Umnumzana Ricky Dulan omunye waphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe, uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kwele Zimbabwe lamanye abantu, uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le-documentary ye-Al Jazeera esithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zindaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lo mongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula i-$200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye ophume ekhuluma okuningi kudokumentari le ngu-ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamathumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Elamelika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola 2.6 United States dollars. Kusenjalo umnumzana Sergio Shoigu, umphathintambo wezomvikela kwale-Russia, uthi uzadinga izikhali zokulwisana lele-Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele-Ukraine lapho afike duzane lendawo okulebutho lakhe elwisana khona lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso ye-United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandelwe abantu abaswelayo ukudla emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko.
Singana masiko
wesenziwe mandla
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala, ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libone intombi likhombise likonywe. Mase likonywe ijaha elaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke oyimpilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho odadweni abadala ezizoxoxisana labo libazi bazayo. Mase bazine kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi ke ngifuna ukuthatha lo muntu ngumeze unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane ngalokho ukuthi hhayi yenzelani lapho, yenzela ukuthi ma esesiyathu sethumela abakhongi bakhe ubabakazi vele yabe seke wabahlebela khona ngale umfo wabo lo mama wentombi ukuthi hhayi cha kunabantu abangafika lilunge nje noma engazithinini. Uqala ngokuthumela umkhongi olimi lwamanzi besithi lidomba ngithi. So ma ethumele lowo mkhongi, umkhongi uyafika ngale esiyacela isihlobo esihle, esiyacela umlilo. Ngala mazwi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Besokukhulumiswana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwa uyabona. Ma esewukhiphile omalobolo zonke izinto sezikhithiwe, abakubo kwentombi bazathumela umthimba, bazamkhipha ngemthimba bebisa ngapha ngakubo kabani, ngakubo kajaha ngoba sebenzani sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye, qhubekela phambili Jabalala, siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lo dadewabo omncane or lo mzala wayo oyintombazana onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongane ozohamba layo, ozofika ngale befike bemthele ngenyongo. Mase bemabukela umakoti ngithathe naleyo nyongo beyibophele esandleni sikasenyongwane lo ukuthi ebonise ukuthi mase buyela kubo le ukuthi hhawu dadewabo ufike wayamukela kanjani. Uyamukelwe mpela. Ethi seyamukele kanjalo yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni ndawo masekwenze njalo. Sebelinda yonke into ivele ngakube kajaha ukuthi wathela ababatshela yona. Yikho lapho kungalungiselwa khona umtshado. Ma sekulungiselela umtshado-ke sekuyatshadwa ngoba ntu ulobolile waqeda. Awuceli lutho lapho ukuthi ucele ukutshada umntwanabo ngoba usulobole waqeda vele sekuleso stage sokuthi njani utshade loyo mntwana.
Kuba khonapho babajabalala
amajaha manje njengoba sekulukhulu kangako kulobola baqedi, yikho babengaqedi esisigaba leso kulobola, yikho lapho abacela khona ukuthi hhayi sicela ukuthi sichade loba sesikhiphe okungaka okungaka besiqithi senzomchado yikho ke lapho ongena khona ukucela kodwa ke vele kudala kwakunganjani kwakungacele kadeni wabe kuvele vele ukuthi usuqedile vele ukuzichaza zonke usuyachadake uchada umchado wesintu yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo uba intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebechadile okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi lichade ngoba ungaqedanga malobolo kodwa kudala vele kwakungacela
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlabe sikhuluma ngokucela umlilo besixoxa lomlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko
owawusenziwe mandu
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
balibonani bathandeka benkosi silibuyisele uNkulunkulu ongiyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula abanye sebedlule emhlabeni abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe lathi asibusisa siqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo lalaba abasenkingeni ezingapheliyo kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona uNkulunkulu uyabazi okuselayo ukuthi bazibike kuye bazisondeze kuye babone amandla akhe amangalisayo amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni ngoba wena ungusomandla wasemandleni namhlanje ngezihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi uyakhumbula ubana ngesikhathi esidlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale u-11 sisiya ku-13 kufuneka kanje osibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi bathetheleka banecala kithi ungasingenise ulingeni kodwa usikhululeke okubi ngokuba mbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade amen namhlanje-ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla kodwa-ke kuningi esikonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethele amacala ethu uthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala amanye siyawazi amanye kasiwazi ungaba ngumama hlala ngogcwaleleneyo uhlukumezana labantwana labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi lathi siyoniwa lapho esihamba khona kungaba semsebenzini kungaba sezimoteni emabhasini ezitimeleni ingabe kungaphi bakhona abasonelayo abanye bayasihlambaza abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani le mbono yabo lapho uJesu uthi kubi kulicala kuyisono ukusukelana lo muntu umhlukumeze wenze into embi kuye angazi kumbe lake linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo uze umangala ukuthi isolesa isiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu ngayengabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga ehambe eshaya abantu bonke iy'ndawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile basebesiyathi labo baphindisela zange bamthethelele ngikhuluma into ekhona ephilayo bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemnxeba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza ukucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo uNkulunkulu asisiza asinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe nezikhululekileyo ngojesu siyabonga amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ama lami ujabulani mthimkhulu Hadebe ngisakhamuzi senkayisayo sibeguwo
ye kunjani khona ngapha
hayi ngapha ku right hayi siyazama ukusebenza
usebenzani khona
right kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023 njengenkokheli ye Citizen Coalition for Change namhlanje ngikhuluma silabadala abazwelela kuma ward wonke awenkayisayo sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu ozayo Wednesday 5 April sabe senza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kuma-ward wonke awenkayi south bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayi south esikukhangeleleyo njengabatsha yokuthi khona sowuyisikhathi sabatsha esokuthi labo bakhokhelwe sowuyisikhathi sabatsha ukuthi labo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo ungakhumbula kusungulwa ibandla eliyilo elalilamandla amaningi kakhulu ku-opposition sasikhala ngokuthi i-ZANU PF upresident wayo sehlale 19 years engupresident akaze aphume ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99 lama members of parliament abo sebele 19 years lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years lokho befuna ukuyalela ezikhundleni so ngiyakhuthaza abatsha ama-ward wonke awenkayi south ukuthi ngolwesithathu babe-nominated ukuba ama-councillors abanye besiba-nominated kuba ngama-members of parliament
ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana lokuthi ijuba emasimini
kuzasebenza siyakhuthaza abantu abatsha kulama-ward centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe-ward 30 bahlangana ngaphi ward 22 bahlangana ngaphi kuma-ward abo sengikhuthaza abatsha ukuthi bahambe ngobuningi babo baye-nominata yena lo abambonayo befisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngu-councillor baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament
akusuze kube nokuxokozela nxa likwenza khonokho
ukuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe asonto engingathi ukuthi ayinekele asho zibe khona kodwa singathanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye abantu benkayi banye so okutho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi-ke lodlakela ngoba okumbangazwe kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona
hhayi sibonge kakhulu-ke nsizwa kwethu ungathina lokusasa ba
ngiyabonga
Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastella Gar Premier Soccer League eZimbabwe. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Nansi impumelelo yemidlalo yeCastella Gar Premier Soccer League edlale namhla emini. Iqembu leIslanders linqobele FC Platinum nge-2-1 emidlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Abahlohlele iqembu leBosso nguStanley Ngala kanye loPeter Mudua kuthi ohlohlele iFC Platinum nguWalter Musona. NgaseNational Sports Stadium iqembu leCapes United litshayele zePC Caribe nge-1 kanya. Njalo abafana bemakhephekephe bahlohlele nguAdrian Sila. Emidlalweni obuseLuveve iqembu leWange libhaxabule leGreen Fuel nge-3 kanya. Kuthi emidlalweni obuseGibbo iqembu leTriangle libe nguJikilobhanqa 0-0 leqembu lenkiyezi Platinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leMazulu. UNkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ukumbo usa umqeqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu leChicken Inn uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana ba these days especially lokho okuncane lokho ke uthola vele kuzivokelela iTV akusena ama street football nesakhula siwadlala sasithi imbeach sipheja ngama 5 cents 2 cents isitshone iboreni vele athi sivela ukubona kuthona kudlala ama PlayStation sendlini ama video games. So abuchine ra le porala butla kwasto skokweni kwakunja yakwathe skokweni vile kwakufiwa usithi namhla sifunga wini imali akwazi meli fight mangifana athi sikumele umtheli fight e ground yesh tsala kwangafundiswa
ukumbo ngifuwa boka mqeqeqeshi oloduma uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu segazini ngoba uyise wayevelele iqembu lomdlalo wenguqu
njube netete hey team yankani nikazi kwangubaba ngiye we sponsor team yankoni njalo ke so sonke sizihlalile ku family ku Norman abantu ngiphutumutsha ngchali lo muntu omkhulu cha ngithi bonke badlala United yabhuluka then lasa sesimuvile sisihlala ngapha sesimuvile sesihlala eNorthern songwasela Jubilee you can have a tournament is about since ama under 14 so ikhe ngaqasa khona ba ngidlala usizini siyaphezulu under 16 under 18 reserve side ngegraduate of first team ngicina singubo amaZulu 2003 sayo championship yamaZulu
amanye amaqembu asekaqeqetshwa ngugumbo ngabalisa ele Windermere ele Bulawayo Rainbow ele Rising Stars kanye lele Nast uthi umfo wabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe
nxa ikhona uRaman sithona sonke yanika amabhuku wengadvisor ukuthi nxa ungcoach ngaba le problem enjenze so yenze so ayanike advice yini so vele hayi ezinye izinto zecoaching ngiyavele sengizazi vele ngoba uyabe esenjezile ukuthi hayi nxa kule problem enje yenza lokhu lokhu nalokhu yayisolve iproblem yini so hayi anda problem eningi yecoaching.
Ukumbo sele minyaka eyisikhombisa eqeqetsha amaqembu abasakhulayo eqembu leChicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Liwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlalaphansi uGuide Godard. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ezomculo.
Uma sihamba
Uma sihamba
Sihamba
Usito
Usito
Baba Usito Nkosi
Salibonani bantu bakithi obingelelayo nguJoel uMdolomba Mbambo ngizalwa eMbembezi konkosikazi uJoel Mbambo ngumculi wezokholo ngicula neqembu le izimvu ezimhlophe gospel group lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sihamba usito
Uma siya
sihamba sibona
usito
usito
usikhiphe
unyame
usito
sifake ukanyeni Nkosi yethu.
Uma siya
izimvu ezimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 laphipha i-album yayo yokuqala, sazokhipha i-album yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020, kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-album amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke lama-album ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma-research, bakwazi ukusearcha izimvu ezimhlophe, baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe. Bazokwazi ukuthola yonke imusic yethu kulezo ngoma.
Sikhiphe bunyamene
bunyamene
sifake ukhanye
usito
ubunyama ulapilo awula phambili kosiyami.
Uma sihamba sikone
sikone
lahle
usito Kamba njalo
uma siyahamba sikone
wasikhamba njalo
usito.
Yeah, siyabonga kakhulu ke jahle ekhaya Oliver lisaye ngenjabulo umthembo sithemba ukeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Muraragana ka muri yeZimbabwe.